Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngasonto mhla ka 3 kuMfumfu 2023 ngoKhisitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama-stop and search akade bewayenzile bayasetha izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu
sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele-Israel lele-Palestine
umuntu lowo-ke isikliniki esiphonguzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wesifufile ibizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa
abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele idala lepalamende bezama ukuvimba ukuphothiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Jabangu kodwa uJabangu uthi bachitha isikhathi sabo salethulela ezabatsha lezokholo lesikristu zonke lezindaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele-Israel le-Palestine. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba iHamas ehlasele kwele-Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni le-Sderot. Lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elusana nele-Israel. Isihlasela kwele Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kwele Israel.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapholisa like ama-stop and search akade bewayenzile bayasetha izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu so izimoto vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi aye ngagcina ngehla ngibuyela endlini so into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabu kabusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into abayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala so asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela so umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe i-Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani
singathi ke wena ngokwakho sibili khonapho lapho khona wethuke kanganani
kuyethusa lokhu Dube kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba yabe Israel babe sambe bayahlasela ngale babulala ama leader wabo so yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade besambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophunga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo. So iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapholisa evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu. Into ethusa yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hhayi lina lifika i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene izini lalamabhomba emabhasini. Those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi. So yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona. So awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavele achikilike nje
kuvela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba lento efana lale kulama bomb shelters underground imgwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter. So ma kuzokwenzeka into nje amapolice ayahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo. So yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyecatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into engani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo.
Singathi kwalapho uhulumende ulitshelani uthini khona manje uhulumende wakhonapho?
Basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje. Yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobho na la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kufe khona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye inews ekade zisecurator nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasota kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje. So babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo. Amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think kukhona kade bekuzwile.
Uyibeka kuhle sibili noma singazama ngesikhiwo ungazama mpitsha.
Unkosazana Vivian Nomalanga Pepe, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel. Besixoxa laye eseTel Aviv. Abakumandla leCitizens Coalition for Change sebelobele idale lePhalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Promise Mkhonanzi, isikhulumeli seCCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hathi okwebandla le-CCC. UJabangu ufuna uxotshiswe amalunga edala lephalamende kanye lamakansila athi ancedisa ngudlu ukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi. Umkhwanazi uthi akuqedakali ukwenziwa nguJabangu.
Vele kungamanga phela atsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla efika Secretary General.
Singathi-ke incwadi leyi elotshelwe umdenda sizokuthiwa-ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafitshane ukuthi ukuhamba njani.
Yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lowuye isikliwe nje esiphonge uzama ukungcolisa ibizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa yikho sikuchasisa kubachasisele ukuthi hhayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engasol lunga lebandla le-CCC.
Ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uJabangu uthi yena uzibambe esidukwini sibili ngabe kuthatha ngaphi khonokho?
Ngazi ukuthi uthatha ngaphi emabhawa kumbe ngathi ngoba ngapha kithi i-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso.
Ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC. Manje njengoba ke kungazani ama branches enu akukhanya ukuthi kume njani. Liya kuphikisa njani ngakukhona?
Asina ma branch, asina ma senior, asina secretary. Njengokuchase ngikwenzileyo, abantu befuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleli umuntu bengamlandeli ama members of parliament alandele ukulalela lo Zulu jikelele weZimbabwe. Ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu labanye bathi akhokhela lawo.
Ye kodwa engabakhipha ke abantu laba edale leparlamente liza kwenzani?
Sasizabona nxa sesifike khonapho kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela izini ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nxa bengakwenza lokho kele kuthengisa ukuthi vele iZANU-P F ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo lokubhukela bakabo nokuhlukuza abantu kweZimbabwe nokukhonona okwenziwa yi-SADC African Union. Amboni ukuthi bengaphinda benze enye into enjengayona leyo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC kodwa uJabangu othi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfula. Sikhuluma sisenze nje bayakhuluma bathi kabangazi but basenda abantu ukuthi kube le dialogue. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi kodwa ngasese bayabhoda bathi kuyanini sikhulume nini ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu that I cannot mention all the names but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Bakhona abantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Ubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya bayecorrect narrative ukuthi thina asazakali akula membership ekhona ngathi yethi bona ingani balayo i-membership engani bona bangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha-ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi asozukhulume lapho.
Ukukhuluma labo vele kuyize sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana sesikhulumisana ngeway forward ngoba iway forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesithiyana lezinto ze-MDC sebesithathele ibizo. Asidinge nini ibizo elitsha? Nxa singathola ibizo elitsha sesilitholile nanti ibizo basithathela futhi okuthiwa ngu-citizen convergence for change. Sakuya lebizo elokuthi ngu-citizen coalition for change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
UMnumzana Sengizo Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Siyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele-Afghanistan. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la ngesikhathi ele-Ukraine izama ukwethula ibutho lakwele-Russia isabelweni se-Donetsk. Sokuyisikhathi sezamasiko. Sikhubeke-ke Nkosi enkulu kwezamasiko namhla-ke sixoxa le nyanga enkulu inyanga njalo elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyalemukela.
Ye, ake sixoxe-ke ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphehlwa njani?
Esintwini kulabanikazi okuyiwa kubo abayibo abaqhela izulu abaphathi bezindawo esingathi thina omanyango ePlumtree onebane egogwe ezilo langapha elokhuzeni umaswabo edula
singathi kuqaliswa nini konoko kwenziwa nini
isikhathi sokuchela izulu licelwa ngasikhathi sonesi kuyavalwa nje kuzinyanga njengoba seliduma licelwa lingakadumi izulu kwesinye isikhathi khonapha njesewula kwenzeka ukuthi abanye basebenzela khonale lihle libe licishe inyawo zabo kodwa isikhathi sokuchela izulu kukhonapha nje kubo-August abantu babelungiselela ukuthi kuyephekwa amadwala kulezo ndawo
ye siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu bafuze izindlu zabothekwane kuchiswe konke lokho kudozelwe amathambo yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe
kuyimfanelo sibili khonapha koBulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo nje okusitsho lamalembu pho imhloko sedorobho sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe siko lungabe lusaba khona sikhuluma sisezengeke aphethezela amafleki abomvu egangeni lapha enza intando yabo kodwa konke lokhu kuwumlando wezinduna asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni sinabantwana bezinduna labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha koBulawayo kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni kanje selizasonela lidilize amasiko gcinani ngamasiko enu kube sowusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna ungumntwana wezinduna enjalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki okukhona namhlanje gift dube ungafika lapha koBulawayo ungahleka isiyaluyalo kwezulu kwazulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana baze bacatshe ngaphansi kwabonina yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine ngoba induna ngeyosiko uyisa ngosiko usobhuku ngosiko yikho engakutsho
siyakuzwa kakhulu-ke le inyanga enkulu uDavid Mkgabanyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyabonga kakhulu Ngwenya ungathelwa ngakusasa
bakhoma
nje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungameli Gomo yes athi silethele uW2 silontungameli Gomo kwezokholo lwesikristu sathi sizwe ukuthi kuhamba njani kona ngathi
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngithanda ulibingelela kumbe sibingelela nibazalwana abathandeka enkosini ngosuku lwanamhlanje njengihlala yenza sivume sibonge isipho sokuphila ngobana ukuphila kusesandleni sikaJehova thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo njengoba sazi ubana baningi kade befisa ukuthi baphile njengathi kodwa abanye behlule ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo sivuselelane ngalo siyalithola encwadini yokuloba kukajohane omunye wabafundi bakajesu sizafunda isahluko seshumi lanye ujohane chapter 11 sisukele endimeni amashumi amabili leyodwa siya endimeni amashumi amabili lantathu uverse 21 siya ku-23 kufundeka kanje wayesethi umatha kujesu nkosi uma ubukhona umnewethu nga engafanga 22 kepha ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongawucela kunkulunkulu uNkulunkulu uzakunika khona. Verse 23. UJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. Zihlobo zami ezithandekayo eNkosini, ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu eyokuvuswa kwaLazaro, lo owayengumfowabo kaMartha noMaria, lo esizokubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzisise kahle, ukuthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro, ukuthi yake yaphila leyo mizi, kwaba labantu abalobuntu, kwaba lamagama ayemnandi endlebeni zabantu bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanxiwa abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka ayisabukeki, ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo, abanye sebakhula baphenduka izigebeni. Kuyafana nje lokuthi ubuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi, uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina, awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngaphi, umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo, ubuntu abusekho kuye, nguye lo obikwa ubana uvele usefile lanxa yethu yaphila. Kodwa ke uMartha lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona lapha egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulaya yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi, sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana, sixabana ukusa kwamalanga, sidiliza lamagama amahle esasilawo, ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi kuverse 23 uJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. Banini lethemba bazalwane kuJesu, ubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanxiwa bona abantu bekhona, abanxuse uJesu, imizi leyo izakuvuka. Sikhulekele Jesu, siyakunxusa emizini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze bona phakade. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silota bakwaNcube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha, igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosikazi Phindile Gosha oyinhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa lemikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselupane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana leSouth Africa. Unkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abakugrade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabhizinesi bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabhizinesi lawo akhule, kusukela kuregister ibhizinesi lokuthi umuntu into yabe zithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi-incubation hub ne-accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulo dubo labantwana besikolo ababaleka besasebancane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa luhlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Sibona engathi iprogramu yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abakugrade 7 or form 4 lama 3rd year aseyunivesithi. Sebe sibancedisa nge-career advice. So i-career coaching yesebe sibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogramu le sikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabe ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibona ngathi yikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasethawuni. Izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ikakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi singayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze amabhizinisi ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulamabhizinisi kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyo esabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo nkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela elopane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungathina lokusasa ube losuku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo edlalweni namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu lesheshamu linqobele Bulawayo Chiefs nge-2-1 enkundleni ebhatha kuthi eleKFC United litshayele wange-1 kanyanga seColliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kuma-3 ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Renters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi eleGreenfuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga. Iqembu leCranbourne Bullets yile lijeke amanye engalane imiklomelo njalo le miklomelo engama-20 lowodwa awukacaci kodwa ukuba kuqhubekana emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu le-Cranbourne Bullets kanye le-Simba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungathinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi ku-Studio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo. Ilingakhohlwa sibili sikakhulu WhatsApp yethu 2024653018. Ilingakhohlwa konapho. Singakagqiba uhlelo lwanamhlanje wathi sibone ebesilazo. Sekubulewa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale lePhalamende bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uThabang uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yena ngakhohlwa ukusithumela ke inombolo incwadi zenu yeze email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lingakhohlwa njalo inombolo yethu WhatsApp +1 202 465 0318. Sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje. Oliver Lesango umthembo sithembayo ukhiphe Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.